lokho ke kibalulekile ngiyajabula nxa sisizwa kuthiwa ama-judgment enkantolo aselandelwa. Uzakhumbula ukuthi i-judgment le i-judgment esayitshela kudala i-judgment yesithathu u-Speaker of Parliament elokesa esala ukwamukela izinqumo ze-court bonke labo zethu besala ukwamukela izinqumo ze-court. So cabanga ukuthi kungcono silwe sikhethe sibone ukuthi uhulumende lo angaze ayefika ngathi esala ukuthi yena amukele izinqumo ze-court. So yinto esijabulisayo. Kodwa-ke ukujabula kwami ngibona ngazane akungeke kwedlule ukujabula kwami ngesehlakalo sokubana i-PAC ne-NDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana uNelson Jamisa ngalesi sikhathi isilontshile i-Citizens Coalition for Change. Ngibona ngani that's a big thing. In fact, I'm almost a bit disappointed ukuthi angingenanga ku-by-election ngoba bekungaba mnandi ukungena ephalamenti ngiyiyelo after winning a by-election under this new and exciting banner esesilayo kathesi.
Abanye laba abazancintisa kuma-by-elections ivemele ibandla leni elitsha okhuluma ngalo i-CCC ubona benqoba?
Bazanqoba ngempela ngoba angithi ngabantu ababevotelwe ngama-citizens, bevotelwe ngama-constituents, bevotelwe ngabantu. Abantu nabo kuyabacaphula kakhulu nxa bebona ukuthi abantu ababavoteleyo bayaxoshwa ephalamenti ngendlela eziphansi njalo beqotshelwa ukukhuluma izinto abazithunywe ngabantu ukuthi bazikhulume. Ungakhohlwa ukuthi into esayixotshelwayo bacotshelwa ukuthi sasikhuluma ukuthi uhulumende kamnankagwa wacotshwa i-election. Sisithi uhulumende kamnankagwa awenzi lutho ne-corruption. Sisithi umnankagwa kasoze simmele simsukumele nxa engalungisanga indaba ze-corruption njalo nxa engakhulumanga no-Nelson Jamisa lo amvenjela i-election. Izinto esasizithunywe ngabantu ukuthi sizikhulume. So abantu bayakujabulela ukuthi sangena ephalamende safika sabalwela bazasivotela ngendlela ephezulu.
Asisoze sibone amalunga enu ephalamende njenge-CCC selidudulwa njalo ngumonzora ephalamenti na?
Umonzora uzadudulwa njalo amalunga e-CCC ngoba phela i-CCC angithi yipati entsha engelani nomonzora. Sekuthi umonzora ufana nomuntu otholakale egcwanja amalenge kwasekuthi adlala isihlahla sonke. Ubaba uChamisa uthi yena ufuna ukukhuluma ngezinto zabantu bezimbabwe afuna ukuthola ebheta exotshana labantu ababangamabizo. Yikho-ke kungene i-CCC ukuthi sikhulume ngezinto zabantu bezimbabwe. Asisafuni i-fecus le ekathi khona amadlwane lawa kade senziwa